bese bigita ezakha sihlangana lama chief sibona izinduna labo sobhuku sihlangana lama teacher lesisebenzi kuwo bigita sikhuluma labo ngendaba yokuthi kufanele kube lomanyana owezizukulwane zonke labantu bonke ukuthi elizweni kubeke lokuguquka ukuze sitshintshe impilo zabantu bonke kwele Zimbabwe iregardless ukuthi umuntu ngebandla liphi bezanupf abuyile bezama ukumisa imeeting zethu babanjwa indlala sabanika ukudla ukuthi hayi dlanini lamanzi nathani ngenxa yokuthi lilelungelo lokuthi libe lizokhuluma sile nkinga kuphela nxa libuya lifuna ukumisa ama-meeting ethu lifuna ukuthi upresident welizwe advocate Nelson Chamisa engaqhubekeli phambili ngomsebenzi. Yikho-ke sifake abatsha abathungamelwa ngusisiliya Chimbiri ukuthi bemise ukubana kungabi labantu abamisa ukuhamba kwethu lokuqhubeka kwenhlelo zethu. So siyabonga abantu bemasingo ukuthi inhlelo zethu zihamba kuhle.
Manje njengoba kukhanya kulodlakela oluvela kwabanye amanye amabandla, likhangelela ukuthi lizathatha njani lolu daba, liyaqhubeka kunjalo na?
Ilizwe lonke siyathanyela ngoba abantu bonke balokuwelelana mfowethu ukuthi thina njengabahlali bemashini singabe sisebunzimeni ukuthi siyayethuselwa amapholisa ekhuluma ukuthi hayi thina sisebunzimeni, kodwa sivumelana lo mumo eselizweni ukuthi ujaha kangena. So kuyaveza ukubana-ke thina sizasuka lapha siye kwezinye iindawo ezijeneyo, kodwa-ke ilanga lingakatshoni, ngitsho ilanga-ke lokuthi ipolitics zingakafike emaphethelweni ukuze ujahe engene. Sizame kasho ukuthi sabe sihambe ilizwe lonke ikakhulu-ke emaphandleni, ngoba iZANU-P F ilokuqambela abantu amanga isithi hayi siyathathela abantu-ke insimu nxa thina singangena sizamisa lokhu lalokhu. Thina sithi abantu fanele bekwazi ukuthi hayi thina asimelanga lokhu, simelela lokhu, sibe siletha ukukhanya kundaba-ke zombusazi ukuze ilizwe lethu lephambili lokutshintshwa kwempilo yabantu. So sisuka lapha sizatshela abantu ukuthi siyangaphi, sisuka khona siyangaphi, ngenxa yokuthi-ke yisikhathi sokuthi kube le nguquko elizweni.
Ngemva kokuya esigabeni lezi elihambe khona kubomaswingo khonangapho, lizaya ngaphi? Lile njongo yini yokubhoda ilizwe lonke?
Okokuqala ukuthi sesifake abatsha bethu ukuthi belungisise indaba yokuthi kwanza ukuqhubekela phambili singamiswanga. Asila nkinga labantu ababeya lama-placard, asila nkinga labantu abaseza amalungelo abo okutshengisela. Sile nkinga labantu abathi thina siluze ilungelo lethu lokuhamba abathi freedom of movement. So yindaba esilungisayo yokuqala. Okwesibili, ngiyamuza uPatrick Chinamasiu awumana ukhuluma ngokuthi thina sile mbhobho lako konke akukhulumayo. iZANU-P F iyazakala ngababulali, iZANU-P F iyazakala bathanda into zokutshaya kwabantu le msindo. Thina sibuya lokuthula, sibuya le nguquko. Asisoze samiswa ngubani lobani ngenxa yokuthi into zethu zisemthethweni. I-MDC ayisobandlela bhanwayo, i-MDC iyazakala, i-MDC Alliance ithungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa. So sizaqhubekela phambili ngesikwenzayo silungiselela ukhetho luka-2023.